uVOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 6 kuNtulikazi 2022 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi adubule abulala abantu abane abanakanelwa ukuthi izigebengu ezintshontshe imota edolobheni leGwanda namuhla. Abasebenza lozulu esigabeni seMandebeleni vathi baphatheke kabi ngokuthi izigaba lezi yizo ezilokhe zisilela ngenani labantu asebebhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umongameli weleBotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi uthi indlala iyo ebangela ukuthi abeZimbabwe badale amacala kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi adubule abulala abantu abane abanakanelwa ukuthi izigebengu ezintshontshe imota edolobheni leGwanda namuhla zihlomile. Isehlakalo lesi senzakale ngehola lesithathu emini. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi uthi baza kwethula imininingwane egcweleyo ngalolu daba ngokuya kwesikhathi. Kodwa amanye amapolisa eGwanda atshele iStudio 7 ukuthi abane laba bebehlome ngesiphamasu sombhobho esingadubuliyo. Sixoxe lo kansila weGwanda uMnumzana Justin Mashale.
Ya, liqiniso ukuthi ubugebengu sebubhahile. Njalo lamasela angikhona sesingathi lokhu ngesilungu athi ase-sophisticated. Njengedolobha lakithi leGwanda sasingakwazi lokhu, sawungela into enjalo, yinto esezikhona namhlanje. Kodwa-ke mina ngokubona kwami okumemethekisa ugebengu lobu yibuyanga belizwe, yikuswelakala kwemisebenzi, yikungasebenzi kwabasekthari. Yiyo yonke nje ukuthi ilizwe lakithi selisuke labonakala kwezombusazwe, kwezenotho, sosale nabo sokuafektha abantu. Ubugebengu buhambelana ngendlala, buhambelana ne-poverty, buhambelana ne-misgovernment. So zananzela ukuthi nxaze umhlambi kazalusile kusemahlangeni, zonke izinto lezi siyazibona. Kodwa-ke ayisiko sokukhakelileyo, kungalungisa indlela ebizela ukuthi ngayo ukuthi kuzezomnotho, nakhonokho ungabona sokusehla.
Kahle kahle udaba lwembhobho le esigcwele ndawana yonke, abantu babamba inkunzi behlomile, ivela ngaphi kahle kahle limibhobho?
Yikho ngisithi ukuthi uzananzelele ukuthi ngavele kulendlala labantu abaziphathi ngendlela eqondileyo. Uzananzelele ukuthi labona labo mhlawumbe vele abafundele ukusebenzisa izikhali, ngenxa yendlala bayasuka ezinkambeni, basuka endaweni ezijileyo, bagcine mina le mpopho bele isebenza ukuvikela abantu kube yiyo esibulala abantu. Kati-ke ungalokhu sezomnotho uzananzela ukuthi konke nje kuyalunga. Siyake sibone ukuthi amaphosa abanjiwe sebezibhobho, amapholisa abanjiwe sebezibhobho. Kodwa-ke konke lokhu kubangelwa yikonakala komnotho.
Ukudubula ngenjongo yokubulala mhlawumbe okungaba kusenziwa ngamapholisa esingathi i-shoot to kill, ubona kungaphathisa yini ukuqeda lolu daba ngaphandle kokulungisa umnotho?
Yikho sithi lezi zimpawu ezithengisa nje ukuyehla komnotho. Le i-shoot to kill labo mhlawumbe babesebenovalo bezesabela, kanti-ke ayisikho vele ukudala konke lokho. Singalungisa lokho esithi igovernance, singalungisa ezomnotho, konke nje kuyasiphelela. Hatho kabulandela lokhu nalokhuya.
UMnumzana Justin Mashale ngukhansila weGwanda. Abe National TB Control namuhla bamanyanela bekhansili yakobulawayo ekusunguleni uhlelo lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba i-tuberculosis. Lolu hlelo lubikwa luzaqhutshwa okwensuku ezilitshumi ezilandelayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abekhansili yakobulawayo bencediswa ngabogatsha lwezempilakahle kuhulumende baphakathi kokuhamba ezindlini belimukisa uzulu ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa ufuba lwe-TB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Lolu hlelo hamba ebantwini emphakathini kuyimota ele mobile x-ray kanye le-lab lapho esizafika khona siyenelise ukwenza ama-tests for umkhuhlane we-TB.
Uqhubekele phambili echaza ukuba basebenzela ngaphi lokuthi ngubani ongangena kulolu hlelo.
Nxusa abazempilakahle, i-healthcare workers abaphila negciwane le-HIV, people living with HIV, diabetic patients sitting balechukela ngesindebele, minors and ex-minors, laba abake basebenze emgodini, bese sinxusa njalo ex-prisoners ababesentolongweni, lalaba abasentolongweni kathesi, lalaba futhi aloke besebenza labantu abasentolongweni esingathi ngama-prison workers. Bese sinxusa njalo ukuthi abantwana angani ba-malnourished, ama sites la ngama shopping complex, lama terminals, ama clinics wabalile Intumbane, EF Watson, Mzilikazi, Northern Suburbs, Country Park, emakhandeni, Njube, Magwegwe, Nkulumane. Siyakhuthaza futhi umphakathi ukuthi nxa ebuya nanzelele ukuthi siloke siphakathi kwe-COVID-19, sinanzelele ukuthi sigqoke ama mask njalo si-sanitize.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Izibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangela ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo i-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine treatment.
Inani labantu abelatshwa i-TB lababulawa yiwo likhanya liqansa okwethusayo kule minyaka.
Uhlupho esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB, abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele i-special umnyaka lo odluleyo u-2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafumanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasebenza lozulu ezigabeni zeMandebeleni bathi baphatheke kabi ngodaba lokuthi izigaba lezi yizo ezilokhe zisilela ngenani labantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Amanani ethu leZimbabwe Electoral Commission izolo aveza ukuthi Matabeleland South iyo esemsileni ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 267,000, ilandelwa lidolobho lakoBulawayo lona elilabantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose yamathathu 270,000. IMatabeleland North yona ikuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 340,000. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abafika phose isigidi 952,000, lilandelwa yiMidlands yona esibhalise abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 763,000. Asebebhalisile elizweni lonke jikelele bayizigidi phose eziyisithupha 5.8 million. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo njalo engusomabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu.
Mboni ngani umthelela walokhu ukuthi umhlubulo nje wangapha ezansi kwelizwe lakithi ulabantu abahlukuluzwa kakhulu yipolitics, inhlelo zepolitics ikakhulu kusukela khonaphana kugugurawundi lakuma-elections, i-electoral violence. Inanzelela ukuthi abantu laba bahlukuluzeka kakhulu, yikho sokwaba lo mthelela wokuthi nxa kukhulunywa ngenhlelo eziphathelane lama-elections abantu bese bengathi bahlehlela emuva. Ngicabanga ukuthi kulo mthelela wezodlame, kulo mthelela wezokutshaywa kwabantu, kulo mthelela wezokubulawa kwabantu, yikho sokusenza abantu nje nxa kukhulunywa ngokubhalisa ekhethweni bethi aphose akuzi ukuthi intalutho kodwa kuzabuya lo dlame.
Kodwa ezepolitiki zilungiswa yipolitiki baba Ndlovu. Abantu nxa kuyikuthi balokhe belokwesaba ngoba besesaba ezepolitiki ezabangela udlakela, kaba kunanzelelwe yini ukuthi bangakuguqula lokho kwesaba kuphele ngokuyavota mhlawumbe bavotele uhulumende abangamesabiyo?
Kuqakathekile sibi liciniso lelo olitsho kankomo ukuthi khathesi ngananzelela ukwesaba yiso isizathu engisinanzelelayo esilomthelela wokuthi abantu bahlehlele emuva. Now umsebenzi esesilawo thina njenge-civic society, njengabadala, njengenhlanganiso nje ezithiyethiyeneyo, ama-churches, i-business pool, kaza abantu ukuthi bayibhalisa ngoba phela akusoze kutshintshe simo ukubaleka kumbe ukuthi uhlale ngikhaya ugoqe izandla ukhale. Kucakathekile ukuthi singakhuthazi kuphela abatsha bona besithi abalangwabi ngwabi, kodwa sithagete wonke umuntu labantu abadala ukuthi bakunanzelele ukuthi kucakatheke kangani ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi barejiste uvota.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi njalo uyisakhamuzi sakoBulawayo. Ukuhlaziya umumo weMatabeleland South isixoxelo wake waba ngumeli weGwanda ePhalamende umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udubo lungaba sendaweni ezithize nje enkomo labalale okokuqala. Iningi labantu abalazithupha zokuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lokunika abantu izithupha lwalusilela abantu bayakhumbula okwaba lesikhathi labo ukuthi izithupha kazitholakali, imishina ifile. Yikho lokhu sibile mboni lokunye kungaba imbangela yokuthi abantu bayebalutshwane. Okwesibili, njengoba siseduzane le-South Africa leBotswana, iningi labantu abatsha ngokuswelakala kwemisebenzi basuka bathaba imingcele baya emazweni wona lawo engiwaqambileyo besiyadinga ukuziphilisa. Ngibone ngathi-ke okunye ungaba yikho lokhu. Njalo okunye okungaba ludubo yikuthi abanye abantu sebediniwe into zokubhalisela ukuvota ngoba bayakuthi esithi ngaze sibhalise sithini kakuyitshintshi lutho. engathi i-registration fatigue ngesilungu. Zona lezo izinto yizo ezidumayo lokuthi abantu babona le misebenzi engabikhona ithathwa ngabantu bokuza babe sebenzisa imali bavota sezokutshintshe lutho. Phela amajaha la otekeja abasebenza emagangeni bawutshinta abanaso isikhathi sokuthi benze njalo bona badinga imali. Yizizathu mina engizibonayo engathi zibangela ukuthi ababhalisela uvota baye balutshwane.
Ukubo tshekeja bonabo abathe baphatheke ngokudinga imali ila kulabo abathi sebediniwe ngokuvota ngoba kulatshintsho olubakhona esikhathini esiningi kukhona ongathanda ukukutsho kubo yini?
Engakutsho yilokhu ukuthi nxa umuntu esezimisele ukudubeka aze aye kufa yebo angatsho njalo. Kodwa okhangelele ukuthi impilo yakhe kumele iguquke ngoba yena utekeja sozahlale engutekeja amandla ayaphela. Kuzaphuma ukwenza okunye ngoba laphana kulapentsheni akulani akukaziwa lokuthi kuyaphumani ngamadayiza nje ngamakhasi ukuthi nxa edobhile udobhile. Engingakutsho yikuthi okwanonisa ingulube kakwaziwa ngubani owaziyo ukuthi enxeba ngabhalisa babhalisele ukuvota udubo lwabo lungaphela. Phela ukuvota kukhangelelwe ukuthi luqede udubo lwabantu.
Kumnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeli weGwanda edalele ephalamende. I-ZEC ithi ama-ofisi ayo avuliwe elizweni lonke jikelele kulabo abalesifiso sokubhalisa. Umongameli wakwele Botswana uMnumzana Mokhwesi Masisi uthi indlala yiyo ebangela ukuthi abeZimbabwe badale amacala kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane. Uthi izitsheziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zeZANU-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla yizo njalo ezidala ukuhlupheka kuZulu. Kubika umqondisi Dube.
Umongameli Masisi kade ekhuluma esimulale emzini oseduze lomncelo weZimbabwe ngolesibili ngesikhathi ekhuluma ukukhathazeka kokuntshontshwa kwezifuyo. Amazwe amabili aphakathi kokuzama uqeda udubo lokuntshontshwa kwezifuyo emzini esemngceleni eleBotswana kuyilwe elihlaba umkhosi ophezulu. UMasisi uthi bahlale phansi babona ukuthi indlala eZimbabwe iyo efuqa abantu ukuthi bengene kuleBotswana bezodala amacala okugoqela ukuntshontsha izifuyo.
Kana nthengwe ya gore ebe go tla go tsala go kono yana go utswiwa ke manoko noko a khamolelotse tlala o bo ipamo
o tsaba le go tiba wonze yo apa kwenzayo indlala lani lingazifaka ezicathulweni zabo ngenzakala la yini izindlu ukuthi ezakhileneyo okonke okonakeleyo kulungiswa ngomlomo.
UMasisi uthi ukuhlupheka eZimbabwe udala izitheso zenotho ezetheswa abanye abezanu PF ngakho kumele ziyesule ukuze umumo womnotho ube ngcono.
Ne ra tlhologanya ka pele gore ba na le mathata a itsholelo gore ba mo pitaganong ka gore ba pitagantswe ke mo ka sekgwa go bulang di-sanctions.
Siyananzelela ukuthi bayahlupheka lokhu kungenxa yama-sanctions afakwayo. Yikho sisithi kumazwe angentshonalanga awayesule ama-sanctions lawo.
Siyana gore ba tlosolose kgaosetso dipapadisano le Zimbabwe.
Uqhubeke esithi phezu kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo ukhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa omtshele ukuthi kulokubambana phakathi kwabeZimbabwe labeBotswana ekudaleni amacala. UMasisi uthi uvumelana lomnangagwa ekhuze esithi abeBotswana bayekele ukubambana labeZimbabwe ukudala amacala. Uthi eleBotswana seliqinise ukulinda emngceleni sokulamasosha lamapholisa njalo lokhu sekuqale ukutshengisa isithelo ngoba amacala okuntshontshwa kwezifuyo ayiseqale ukuyentsha. AbeZimbabwe kweleBotswana abafana lomzana Ntokozo Thebe bavumelana lomongameli Masisi ukuthi amanye amacala adalwa indlala kodwa uthi ayisiso siqoqoqela
ukuthi umuntu afike lapha awone hayi kabe kuvele kwinzala layo esuka kibo ekuzalweni kwakhe hayi ukuthi umuntu angadevelopa ulutho aluqalisele selapha vele ekhule ngalwenzi ekibo hayi lapho ngiyayala mina.
Kodwa uthi uhlupheka kwabeZimbabwe akudalwa isiso zomnotho kuphela bekhomba ibandla leZANU-PF ngomunwe.
mass sanctions was caused by the ruling party, ZANU-PF. Indaba yokuthi siqambele ilizwe laseZimbabwe amanga sithi kuyilokhu lalokhu ayisikho. Ilizwe leZimbabwe is being affected by the crime which is done by iparty ekamnangagwa labo Robert Mugabe, ZANU-PF. Yiyo enze saphuma sabala.
Sekuzaba lemitshina yama-drone alinda emngceleni okungadala ukuthi labangenayo eBotswana ongekho emthethweni bebhekane lobunzima. Ngokunjalo umasisi uthi ikomiti ebona ukuqedwa kokuntshontshwa kwezifuyo phakathi kwamazwe amabili izahlangana emzini esemngceleni ngoNcwabakazi. Umasisi lomnangakho bazahlangana ngonhlolanja omnyaka ozayo behlaziya inqubela phambili phezu kwalolu daba. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele eBotswana.
Ku Livestock Diaspora Forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngokwethulwa kwemali yegolide esithengiswa eZimbabwe, ama gold coins. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika uNkosikazi Kamala Harris wethekelele edolobheni ele Highland Park esigabeni se-Illinois ngolwesibili. Ngemva kwesehlakalo sondoda ovuke ubhova wadubula abakade befola bethakazelela ikhefu lokuthola uzibusi waseMelika elika 4th of July. Wabulala abantu abane kwalimala abambalwa. Isikolo sikamongameli weMelika ese-White House sethule umbiko ngolwesibili othi umongameli Joe Biden lokho esacabangisisa ukuthi aguqule na kumbe hatshi imithelo eyafakwa ngowayengumongameli Donald Trump emzameni yokuphathisa kudubo lokugudika komnotho welizwe. Isikhulumeli sogatsha lwendaba zasekhaya kwele Melika, uMnumzana Ned Price, ubika ukubana uhulumende welizwe lakhe ukhathazekile kakhulu ngokungazinikeli kwele Iran ekulandeleni iziqondiso zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear ezivunyelana kunkulumo zamazwe omhlaba ezilokhu ziqhubeka. Ube unobhala jikelele wenhlanganiso elawula umsebenzi wokuthengiswa lokuthenga kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele e-OPEC, uMohamed Bakindo, ubhubhe ngolwesibili olwedluleyo. UBakindo ube yisizalwane sakwele Nigeria, ubhubhe seleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu 63. Ubikwa ube esezafika emaphethelweni woku basesikhundleni sokuba ngunobhala jikelele wale inhlanganiso. Imfa yakhe kungazange kuzwakale ukugula kwakhe yethuse abaningi abakumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele bemchaza njengomuntu oyeliqhawe emsebenzini wakhe.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa loNkosikazi Siphiwe Mafusithole odabuka eFilabusi esabelweni seMathebeleland South osebenza kwele Island. Nangu exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Zalwa eFilabusi eGwatemba komafu ubekuthemba abaningi bangakwazi kwakuthiwa yi-Ivy Farm. Yilapho engizalwa khona. Kukanti ngikhule ngiphakathi kweGwatemba leJulube, eJulube kulapho kuzalwa khona intombi enzalayo, izalwa eJulube leStanmore eGwanda. So ngingumntwana weMathebeleland kakhulukazi ngoba ngikhava yonke. Ireland kwaqala kwabuya ubaba ebuya ngomsebenzi, kwakuyisikhathi amazwe aseEurope esa-advertiser sibili kuchronically khonaphana ngokwayo. Yilapho ngaqala ngathola mina umsebenzi. Kodwa ubaba wangavuma ukuthi ngithathe, ubaba wasephinde thola ke laye wase uthatha wabuya yena mina ngase ngimlandela. So sabuya on professional grounds.
Kudala kakhulu wafika khona.
Kudala, I think it was in 2001 kuqalisa nje into zokuhamba e-Europe lezi ngemsebenzi.
Ye, kunjani ukusebenza khona apho e-Ireland? Njalo sebenza umsebenzi wakho.
Ukusebenza ngapha kuhle kakhulu ngoba iholo langkhona mangamabi it's really worthy or more than worthy esiyabe sikukhangelela isikhathi esiningi. Mina umsebenzi engiwenzayo ngiyenza i-hotel catering e-Poli lapha. Ngithengeza i-hotel catering ngifika lapha. Ngafika ngacontinue with the same job ngisebenza eSt Vincent University Hospital. Ngase ngiqhubeka ke esikolo ngaya kwenza i-dietary management. Yilapho ke sengisebenze esibhedlela ke full time sengena kweze dietetics. Sengikhangela ke ukudla kwama patients in relation to their illnesses.
Ye kujoni kulapho uyabukhangelani kakhulu ukuthi udube inxa yobulawa luzwane kombe.
Ngiyabe ngikhangela ukuthi sithi udubu ubuyile esibhedlela ewodini engisebenza la kiyo. I need to specialize in that. Ngibe kwazi ukuthi sithi nxa kuyikuthi ubulawa yizinso. Ngibe kwazi ukuthi ukudla enza kupha khona okwenza izinso zibe ngcono yikuphi. Okwenza izinso zisuke zibe lodubu kakhulu yikuphi. Ngalokho ke sesiya specializer ukudla kuyafana nalomuthi. Ukudla kuyabulala, ukudla kuyaphilisa. Ngingathi generally umsebenzi uthi siwenza. Kumele sikuthi ukudla okuza kwenza uphole ube ngcono usile masinyane.
Unzima kangakanani umsebenzi lo?
Ayiso umsebenzi onzima, ngingumuntu okholwa engathi Christian. So kungumsebenzi okujabulisayo, uyabona ama results akho, ubona ukusiza kwakho umuntu ngemva kokuxoxa laye, umcebisa ukuthi adle okufaneleyo, umbuka esidle okufaneleyo kumbe ngongasamelanga edlisa udo, umncenga ukuthi angadlisa udo. Uzucina usubona ukuthi hayi nansi into iyasebenza, umuntu sesiba ngcono, umzimba ubusuphenduka kumbe usiba yiphephli kumbe usiba mnyama ngokubuthelela amanzi, kodwa nanka amanzi lawana awasabutheleleki ngoba umuntu kasadlisa udlela ingcono. Ubone nje ukuthi sokusiba lempilo, umuntu sezaba lempilo rather than ukuluza impilo. So ungumsebenzi nje le job satisfaction ngokwawo.
Nxa umuntu efuna ukuthi abe umntwana kanjeni emsebenzini lo kumele enze?
Isikolo Mthembu, kumele vele uhle umtshele kuhambane seprimary kuyavalwa ibhuku, akudlalwa. Avale and then akhethe lama courses ahambelana lawo nalo umsebenzi akhona nje maningi.
Anjengawaphi?
Even hospitality management, ngoba nxa wenza hospitality management like in my case, usuka ususiyafunda umnyaka owodwa kuphela ukuthi wecele khona. Nxa kuyikuthi khona uyabuvela usufuna ukuthi uqalise ngabo dietary management, uyenza ecollege lapha mbona yi-5 years.
Yes, ngathi uthatha i-math, uthatha i-science, uthathani?
No, ama-sciences. It's a science subject, ama-sciences.
Ye, khuluma labo abantwana abafisa ukuthi bayenze khonokho. Khuluma labo khonapho bacebile.
Abantwana ababefisa ukuthi khona benze amakhosi anjengalawo, kumele vele bangakhethi ama-arts. Bakhethe ama sciences avela ahla yenza biology o chemistry o science esikolweni, a concentrate kakhulu la ku English. Is very very important ilokhu zeni English ma lokhu zeni kuma courses anje, ngoba yilo nje ulimi osolwaphumelela ukuthi lunxinte ezinye, lwenza umhlaba ubambane with the common language. Yiwo ama subjects aqhakathekile, so babe bemele bapase ona la ama subjects with flying colors, it will give them an added advantage. Kodwa nxa kuyikuthi engosuke wafuna ukuthi abuye azongena through catering like what I did, uyakwanisa ukwenza engama arts because i-catering can be a business subject yangena kuma arts. Kodwa uthi nxa esephambili ke esesenza sokungo his hospitality management asebegoqela wonke, then usezamele aede lomunye umnyaka.
Unkosikazi Siphiwe Mafu Sithole udabuka eFilabusi njalo uhlala kwele Ireland. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.